Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 26 Mpandula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uDokotela Peter Magombeyi owayethunjiwe ngabantu abangaziwayo usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Uhulumende usevumele umdeni kamuyi umnumzana Robert Gabriel Mugabe ukuthi ayengcwatshwa kozwimba esabelweni seMashonaland West. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni le-New York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni le-New York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Umnangagwa ukhale njalo ngezijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF ngelemelika lomanyano we-European Union esithi sezilethele uzulu weZimbabwe udubo olumangalisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo esedolobheni le-New York.
Njengobe kukhangelelwe, umongameli Mnangagwa usole izijeziso lezi esithi ziphazamisa uzulu makhaza kanye lemizamo kahulumende wakhe yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo, uthe kumele zesulwe ngokuphangisa ukuze eZimbabwe lenelise ukuqhubekela phambili liphume engxakini elikizo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Ngethula amazwi ami kulandela ukusitshiya kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Ilizwe leZimbabwe liphakathi kokuguquka njalo lizimisele ukuvuselela umnotho obanjwe izijeziso zenotho.
Our progress inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our societies.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamabandla aphikisayo emizameni yokugxilisa umkhuba wokubamba iqhaza lanxa abantu bengaboni ngaso linye njalo bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Konke lokhu kwenzakala kungelani lezijeziso zenotho ezingekho emthethweni. Lezi zijeziso zenqabela inqubela phambili yentuthuko lempila kahle yesizwe.
Furthermore, the sanctions are slowing down our progress, inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our society.
Umongameli Mnangagwa ukhulume kusanda chaya ihola lesibili ekuseni njalo wethule umbiko wakhe phakathi kwemizuzu elithumi lasithupha. Lokhu bekungokwesibili ukuthi uMnangagwa akhulume emhlanganweni we-United Nations njengomongameli weZimbabwe ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017. Ngimele iStudio 7 ngisesigodlweni se-United Nations e-New York. Yimi untungameli Nkomo.
Kunjalo nje uZulu useveze imizwa ehlukeneyo phezu Kombiko owethulwe ngumongameli Mnangagwa emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly. Abanye bathi uMnangagwa uthethe ithuba lokuveza isimo esingayisiso esiselizweni edabeni lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, ikanti abanye labo bamtshayele ihlombe ngesicelo asenzileyo sokukhutshwa kwezijeziso zenotho. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo, lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe ukuthuthukisa ilizwe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngesimo esiselizweni, ikakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isipitshi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwajiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa, sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Kathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele kulilungelo labo leli kusekelo sombuso, kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe amasits angela muntu, ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokhu akutshoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mna ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, because wayethi Mgabe wayethi mayekhuluma enkundleni enjani babegcwala abantu befunga ubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngitsho lo muntu abekhona abantu bebengalalelanga ukubonisa ukuthi akula muntu omkhangelayo obheke attention kuye, because into abayekhuluma kusho ukuthi ayiqathekanga, because akula muntu oyilaleleleyo izolo uma libonile la.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha yeZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo umtshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijeziso ezetheswa ilizwe.
Zwini umbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibili ngokusebenzisana kwabantu kwezombangazwe eZimbabwe. Uchilo ukuthi iPollard ikhayelithi bonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la ephansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngobugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ubugelegele elizweni, ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona iSADC yonke nje, sikhaleti mhlaka 25 unyanga yaka-October kuzaba lo mkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziswa yikuthi ashiyane lo mkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani ekhankasele ukuthi izijezo zenotho singathi ama-sanctions ethu asuswe, akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kukaZulu kuqhubekela kusiya phambili, abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijezo zenotho zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijezo zenotho ezethekayo eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene emikhambo ifana lemazweni awe-European Union, eMelika lamanye, ngenxa yalezi zijeziso okuyinto eyabulala amankampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikhambo ye-European Union. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi balobudlelwano lohulumende weZimbabwe usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi uMagombeyi usuke esibhedlela seAvenues Clinic eMinian Ntambama ephakathi kwemota yokuthwala izigulane iambulance ngesikhathi ihanjiswa eRobert Gabriel International Airport. Lokhu kucatshangelwa ukuthi bekwenzelwa ukubana abantu abagoqela intatheli zindaba bengamboni. Udokotela Masimba Dindoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi udokotela Magombeyi uzathola uncedo olufunakalayo eSouth Africa. Kulabo dokotela abazamhlola khonale eSouth Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe. Amapolisa abemvimbile eAvenues Clinic esithi asadinga abazamvikela nxa esiya kwele South Africa. Umphathintambo wezembiko uMonica Mthwangwa izolo uveze ukubana kulabantu abalichumi lanhlanu ababefuna ukumthumba njalo udokotela Magombeyi. Umthethwandaba uthethe izinqumo ezimbili ezokuthi avunyelwe ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Uhulumende uthi akwaziwa ukuthi udokotela Magombeyi wathunjwa ngubani. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lo dokotela Ndoro.
I was also informed that yes, I'm sure there is a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be treated as a matter of emergency.
Ngizwa kuthiwa usefikile kule South Africa lapho thule kulabantu akade bemelele. Laba ngabantu ke okumele bamelaphe kona ngale kule South Africa. Sithike thina ngapha impilo yakhe iqakathekile kakhulu nxa sesikhangele khonoku ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile. Simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khonapha ekhaya iyaphuma lani njalo lakhonoku ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho. Sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele High Court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapolisa.
Then on our end we are still trying to engage the employer and start negotiations with regards to our remuneration, reviewing of our allowances.
Okwamanje lokheke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu. Sinethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Alo ke ngudokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Doctors for Human Rights, ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Uhulumende usevumele umndeni kamuyi uRobert Gabriel Mugabe ukuthi ayengcwatshwa kozwimba esabelweni seMashonaland West ngesonto. Usibalukhulu obona ngokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi bavumele ukuthi umndeni kamuyi wenze lokhu ngoba bafuna ukuhlonipha isiko labo. Umnangagwa uthi babambisana lo mndeni kaMgabe ngokungcwatshwa kwakhe. Ngakho-ke uthi bazanceda ngendlela zonke kulokhu ukwenzela ukuthi abekwe ngemfanelo. Bekukhangelelwe ukuthi uMgabe owaphiwa isicoco sokuba i-National Hero uzangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre obekumele kwakhiwe isihonqo esibizwa ngokuthi yi-mausoleum. UMgabe wabhubha ekuqaleni kukampandula ese-Singapore. Wabulawa isifo semvukuzane. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma idalela ePhalamende ekubandla leZanu PF.
Okusalayo umuntu nxa engabhubha umndeni wakhe kumele utsho lapho kumele abekwe khona. So nxa imule umndeni wabo ubaba uMgabe uthi akahambe eZimba ngibona ngathi akulantembi ngakhonokho kahambe ayobekwa ngokuthula. Vele sesihlukumeze isidumbu ukuthi sibeloku sihlezi isikhathi esingakakwazi kwenzakale angaze ngibuzwe ke lakithi eZimbabwe lapha. So ngibona ngathi hhayi nxa sebekucawe njalo yiyo bahambe bombeko umuntu omdala aziphumulele ngokuthula.
Singathi-ke lokho kade kuyakhiwa kuthiwa yi-mausoleum sokuyathiwani pho?
I'm sure nxa isiqhasiyakhiwa izasebenza kwabanye, bakhona abanye abazabuya ngemva kwakhe. Asiye dabe liqhawe elikhulu kakhulu, bakhona abanye abangamaqhawe, sikhona lathi sizabuya. Mhlawumbe lami ngingaqinisa ngithole i-chance ukuthi lami-ke ngeke ngilale kumozili mina leyo ngisikhathi khona nqala ngisho ukuthi ngidlule. So I'm sure it can be used for other people. Ngoba isakhiwo kade siyathiwa ngifumeni bezimbabwe ibe singakhiwa iphesina mani yakomgabe bekuseze imali ezimbabwe. Ngakho-ke kungasebenza noma nakubani kuyabe kubonile ukuthi wona kufanele ukuthi wona kusetshenziswe kuye.
Ye, kodwa lokho kusuze kuyangisa uhulumende yini ukuthi bebethe bayakha lokho kodwa sebesehambeka kwazwimba?
Akulangisi uhulumende ngoba uhulumende akulanto ayenzileyo engakhulumisa nangalo mdeni wababa umgabe. Njengoba wezwa uvini umongameli ekhuluma ukuthi bona konke siza kwenza ngemuva sisekela imuli ekababa umgabe, especially kakhulukazi umfelokazi umama uGrace Mgabe. So from the word go, uhulumende kazangazama ukuthi afosele anything emulini yakobaba umgabe. But lokhu kuzatshengisela ukudabukana phakathi kwemuli yakobaba umgabe, ngoba yibo abadabukalana, ngoba yibo abavumayo khonoku, yibo abakhuluma ngendaba emusilemu. Indaba emusilemu azange ikhulunywe ngohulumende, asingelakho engqondweni yethu khonoku, kodwa bona baceda hayi sina siceda una imathele imusilemu. Uhulumende wavuma futhi ukuthi hayi sizakwenza khonoko, bakase ukulungiselela ukwakha imusilemu leyo. So uhulumende akurate ayangenza ngayo, instead uhulumende uyatshengisa ukuthi hayi uzamile ngamandla akhe wonke to bend and sweet izidingo lezifiso ezemuli kababa umgabe. Bona bodwa nje yibo kuphela abangabambananga, yibo bodwa abalokhu lokuza ukuphikisana phakathi. So akuyangisa uhulumende lokhu kuze yangisa.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela iphephelandaba Mpophoma edalela ephalamende ekubandla leZANU PF. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo amukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi yikho kade bevele bekukhangelele njalo akukho okuhle ngawo, abanye ngabathi amazwi akhe ayakha njalo apha uZulu ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sukela eqala ukungena embusweni umnumzana uMnangagwa utshengisele ukuvula iZimbabwe evumela abantu bonke ukubana ngabe siyakwana sibe yingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kutshengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane kade isenzakala. Uvulile bonke ama-observer team avela kubomelika ku-EU everode hayi buyani madekasibonisaneni khona kubona kuyikutshengisela ukuthi hayi akusona nto kumele silufihle. Nxa lapho sithambanisa khona sithengisele usithambanisa laphana sicorrekte sihamba siya phambili khona kubana ngumoya okutshengisela ukufuna ukubambana namanye amazwe obekungayenzakale ngesikhathi sikababa umuye ubaba umgabe wahle ade ahlaka utshele terenze ukuthi ona Tony Blair ona keep England I keep my Zimbabwe. So ama-sanctions they are real and they're hurting the ordinary person more than those people that they intend to hate, ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kwilimousine yakhe lama-bodyguard akhe atshaya zihambele hoteni afika adle ukudle eNew York khonakale e-America yangkhona angithi. So uyabesithi yona umthagathe ngathi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those sanctions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu beZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uChuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthini wena?
Ngiyamuzwa umfowethu uChuma. Uyahlabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela ibhodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo hayi ayisikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions iZANU yiyo eyazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye bafisa babafisize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. Ama-elections ayenziwa, ayarigwa, izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lezeliyetshona. So ama assumptions are so into efakwe ngama Americans izano yazifakela yona.
Nanto udaba umnumzana Chuma. Ye, uyavumelana laye yini umnumzana Chabang?
Ubaba Chabang ngingavumelana naye kukho nokho ngenxa yokubona sikhuthana mina ngokuthi bona uyohluleka ukubona bona ubaba umnangako bekumele amnike i-chance lokusekela ukuthi into zonke azizamayo ziphuthe. Kunile ngasebenzile ku-positive abe ngizama ukuthi ngabe kuyalungisa isilinge including izini uku-realina imithetho in parliament and so forth. Kodwa ngenxa nje yokuthi bona bavele bale attitude abayasebeyithethe abasakuboni bona kwana okuhle okwenziwa ngobaba umnangako bona sebona okubi kuphela mtshokotsho. But if they took time to really look at it, they would have been right. In the way, I'm not going to ask them to name, ask them to name, ask them to name. Because in a couple of other elections, I've got to know how to do what the Prime Minister is a part to play in this new dispensation. Let's all come abroad together. Speeches. So that was thing, and our father is a private meeting with whoever target any groups they might be having there. So it's not in sinister. We don't have to be able to have a guma side room. I will go in there on the side.
Nomzana Chabang, we start to serve home, ungasigqibela uhlelo lwethu, usitshele ukuthi uthini wena ngamazwi kababa
Chuma. Maga kulanto ayithoyo ugida ezidakezela ungani uphila eEngland kumbe ungani uphila eAmerica nxa ephila eZimbabwe ngakumelanga akhulume ngalindlela akhuluma ngayo lamhlanje abantu bathwele nzima sesiphila ngeparallel market black market i-economy isisetshenziswa ngangasese yikho lapho sesiphila khona kodwa khona kulo hulumende. Uhulumende wakhona nguyonika futhi abantu, omunye wakhona umntanakhe, abanye Crock Motors yiyo esupplya izimonta uhulumende, yibo abacontrola i-black market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikamzilikazi, abaphila ngesikhathi sikamzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikamgabe besikaSmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usifisele asikwazi ngemuva ku-18th century. So luthuma okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo. Abantu balala phandle kathi sasilamagesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni. Ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kuyaba yi-deforestation. Akulamanzi. Abantu akula impuphu ikhwela isingabo 100 rand. Kuyini kono?
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla leMDC ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma. Abomsakazo weVoice of America Studio 7 bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center eHarare babe lombuthano wokuxoxisana lezakhamizi zakobulawayo iTown Hall ngesilungu kucetshiswana ngendlela yokuvuselela amafekitali kuleli dolobho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ukhona embuthanweni lo. Siyakwamukela Anastasia. Ye, ungasitshela Anastasia sizwa ukuthi akumakhaza lamhlanje khona ngapho kobulawayo kodwa abantu baphume ijumo na?
Abantu baphume ijumo babuthene lapha eBulawayo Rainbow Hotel lapho esihlafuna khona udaba lokuba uBulawayo engavuselelwa kanjani. Abantu bathi kuhle ukuvuselela uBulawayo kodwa kukhona okudingakalayo ukuba uBulawayo avuselelwe ikakhulu isifiso sakhe uhulumende sikhona na ekuvuseleleni uBulawayo. Bakhuluma ngodaba lokusilela kwamanzi, bakhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi ukuthi uBulawayo engavuka kanjani uma amandla kagesi lamanzi esilela. Bekhuluma njalo lokuba amabhanga awalamali uBulawayo uzavuka athini. Bekhulume njalo ngemithina esimpilweni emidala esemasekthalini akobulawayo engasasebenziyo. Bekhulume nangenkampani kaloliwe lamanye amankampani avalwayo kobulawayo ukuba kawasebenzi ngendlela, ubulawayo engavuka athini. Bekhulume njalo ngokugwelegwele i-corruption. Abantu bathi kobulawayo kule-corruption eningi kakhulu ezweni, njalo ngesikhathi kusiba le-indigenization abantu bakobulawayo ayisibo abafinyelela ukuthatha amankampani akobulawayo, okwabangela ukuba amankampani akobulawayo amaningi avalwe. Ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo athuthuke. Bakhuluma ngokuba abasakhulayo kumele bephiwe amathuba okuba nabo bekhokhele, kodwa kabawo amandla okuba abakhokheli ngoba okwakhathesi ilizwe alimanga kuhle. Yonke into isezandleni zikahulumende. Lo mbuso wezabelo lawo awukaqali ukusebenza ngoba uhulumende kanaso isifiso sokuvuselela ubulawayo.
Ye, ungasitshela ukuthi abakhulumileyo abaziwayo awuZulu angaba bazi ngobani?
Esithe saba nabo kupanel yethu esikhulume nabo ngubaba uWinosi Dube uChalimane ebulawayo, United Residents Association, uReginald Shoko i-economist, sakhuluma noJona Nyoni umlobi njalo isikhulumi esidumileyo kobulawayo. Umphathintambo wezamafekithali kobulawayo ubaba uNdlovu kanye nelisanga ukubuya lelunga ledale lephalamende ebelisilinqosulela lo alenelisanga ukuza ngoba belibambekile emhlanganweni.
Ye, manje ungasitshela ukuthi ngalokhu abakutshoyo bona abantu bayakhuluma na ukubana udaba lwe-devolution lungaphathisa na udubo lwakobulawayo?
Bathi uhulumende kumele azimisele afake imali ku-devolution of power ezakwenza ubulawayo avuke. Bethi uhulumende kumele anike lamandla ikhansili yedolobho lakobulawayo ukuba isebenze ithuthukise uZulu, kodwa okwakhathesi imithetho ekhona ayiniki abantu kunye lekhansili yakobulawayo, ngisho layo siba lukhulu wakobulawayo kanawo amandla okuba ame athi i-devolution of power kayisebenze ngoba uhulumende uhambela emuva edabeni lolu obelulakho ukuba lungavuselela ubulawayo. Bethi ubulawayo njalo wathiwa wafakwa ezinye lokwa uyi-special economic zone, kodwa akukacaci ukuthi uhulumende na uvele umingaphi ekuvuseleleni ama-industry akobulawayo. Njalo bethi indaba ye-devolution of power izasebenza kodwa isoze isebenze iqine edolobheni lakobulawayo, ngoba amankampani wonke amaningi asebenzayo okwakhathesi asezandleni zabantu abangasuyiwo obulawayo, okuzakwenza kube nzima njalo ukuba ubulawayo athuthuke. Ngoba ngesikhathi imali ifakwa bayithatha beyibisele lapho bona abasuka khona, abayitshali kobulawayo, okuthiya abantu bakobulawayo bengenamandla.
Udaba lokuletha abantu bazosebenza bevela kwezinye izigaba luphethwe na?
Udaba lokuba abantu bayasebenza besuka kwezinye izigaba luphethwe kakhulu lapha. Bathi abantu bona babona bengalamandla ekubuseni ubulawayo, bathi sokungcono beqale okunye okutsha ikakhulu ezamasiko, mhlawumbe zingavuselela ilizwe. Ngoba kwezomnotho ikakhulu uma kubaniswa ekwenzeni imimpahla kumbe amankampani athiyeneyo awakho ezandleni zikabulawayo, bebanisa ngisho la inkampani kaloliwe bathi ayikho ezandleni zikabulawayo. Ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo avuke ambi njengezolo.
Hayi, siyabonga Anastasia, ube lo busuku obuhle.
Ngiyabonga lana.
Ye, leyo ke bekuyintombi endala Anastasia Ndlovu ebesixoxa laye ecingweni esemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bebambene le nhlanganiso ezimeleyo e-Media Center. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Kodwa ke okwakathesi yanini ke ku-Studio 7 Live Talk. Igama Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.